If I go to take njengomhlanganiso siyayamukela kodwa ekwamukeleni kwethu sifuna ukuthi kube leclarity. Isektha leyi ilabantu abathengisa ama-fruit and veg, isektha leyi ilabantu abathengisa i-clothing, kulama-welders, kulabantu be-transport. So the question now ku-government ukuthi how are you going to distinguish these sectors zehlukanise? Because when the government was saying informal sectors they should formalize, thina njengenhlanganiso wait for that. No, let's formalize ngoba kulama-privileges amaningi ngoku-formalize. Kodwa khonapha ku-formalization yangkhona nxa sekuzakuya ama-taxation system manje, so sobe sifuna ukuthi kube kliye wazakale njalo ukuthi asoze kube nabo-corruption ngoba zatholakala khona lapho. Ungakhangela i-economic perspective, imishina leyo ukudura kwayo le inflation evukile ngiza kubizi i-check abazayithatha ebantwini ngelihlo lami awuhambelani. I-government sibile futhi ithole imali from the transition system but at the same time is unclear model.
Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uphakathi kokudingisisa abangabhadali umthelo nxa bethenga impahla neminye nje imithetho. Nakho linyathelo elihle yini lokhu kumbe akuphathi kuhle abasebenza kumabhizinisi asathuthukayo?
Thina njengenhlanganiso sethu akumelanga sikhangele izinto zezibile ezinzima zabantu because laphana sebesesihambanisa i-violation kuyi-violation of privacy yabantu. I-government ukuthi ifake ama-boundaries okuthi vele akusoze kube lethuba lokuthi kungene impahla ezivela kwamanye amazwe zingekho dikele. Ungakhangela kwemazweni lawa ungathi ngama-developed countries, it's very difficult ukuthi umuntu engenise impahla from outside ezitha engafike yawo. Thina kusesila njani? Kodwa okusalayo i-government before isiyangena door to door trying to confiscate ama-goods lawa from abantu ukuthi angene njani, kuyangelathi ukuthi i-government kuze yona ikhangele the elephant in the room, which is the corruption from ama-institutions abesema-border post avumela ukuthi impahla zakhona zezingene zidlule ebekhathaleza zibuye ngama-aeroplane ukuthi ziyalenzela ezindlini zabantu, ziyadlula kuma-roadblocks, zidlule endaweni eziningi.